Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhla ka 2 Mfufu 2017 ngoChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje sihlangene nge-Open Forum towards EU Summit. Sikhanyele kahle ukuthi thina ama-youth awokobulawayo, awe-North, awe-South, awe-Midlands, athini nge-summit leyo elandelayo lokuthi ngasihambisa amazwi wethu, siwahlanganise, sihambise wapi amazwi.
Abasakhulayo abavela emhlubulweni weMandebeleni lenkabazwe bayahlangana kobulawayo bekhulumisana ngendingeko zabo ezehlukeneyo.
Uthola ukungani iziphathamandla zikahulumende ziyabe zizama ukuthi zi-influence ukuthi i-anti-corruption isebenza njani by issuing threats ukuthi i-anti-corruption iguqule.
Ukulwisana phakathi kwamacele ebandla leZANU-PF amabili abalisa ele team Lacoste lele G40 sekufike emthethwandaba.
Sizalethulela okwenzakale kumidlalo yeCasalaga Premier Soccer League ngempela sonto.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Abasakhulayo abavela emhlubulweni weMandebeleni lenkabazwe lamhlanje bahlangene kobulawayo bekhulumisana ngendingeko ezehlukeneyo abalazo baphuma lemicijo abajonge ukuzihlomisa ngayo abaza kuyethula emhlanganweni wesine wenkokheli zamazwe aweAfrika leEurope. Kubika uNompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso zabasakhulayo eZimbabwe yonke jikelele bebethe gwaqa kobulawayo lapho abavumelane ukuba labo bafuna amathuba angekho ekucatsheni njalo isisekelo sombuso kumele sikutsho lokho. Osakhulayo okhokhela inhlanganiso ye-Youth for Innovation Trust uThando Gwinji uthe bebehlangene behlafuna ngokuthi yini abayifunayo ngomhlangano ozayo.
Namhlanje sihlangene nge-Open Forum towards EU Summit. Sikhanyele kahle ukuthi thina ama-youth awokobulawayo, awe-North, awe-South, awe-Midlands, athini nge-summit leyo elandelayo lokuthi ngasihambisa amazwi wethu, siwahlanganise, sihambise wapi amazwi.
Ethi baphume le micijo embalwa njalo bakhangelele ukuba ihlonitshwe, ebonga ukuba labo njengabasakhulayo i-summit ibakhumbule.
Saphuma lama solutions ambalwa ukuthi yikuyini kahle okungenziwa inkokheli zethu ukuthi zipromote ziinveste kuma youth. Okube emqoka ukuthi wakhathesi sebevele bathi i-summit le i-team yayo i-youth, and ukuthi i-team yayo i-youth lokuthi lathi lo wasilapha kobulawayo silakho ukuhambisa amazwi ethu ayekhulunywa ngale phambili.
Omunye njalo osakhulayo uTawanda Mugoma yena usola umphathi ntambo wabasakhulayo eZimbabwe ethi kameli indinyeko zabo.
Uminister ukhona kathesi asume youth. Thina isifiso sethu ukuthi sibe lo minister ongumuntu omutsha, umuntu ophila lathi, umuntu ohlala lathi, umuntu osizwisisayo, umuntu olingana lathi njengabantu abatsha.
Evumelana lomkoma uThabo Arthur Dube uthe kuhle ukuba amazwe omhlaba asekubone kuqakathekile ukuba baxoxisane ngendaba zabasakhulayo.
Kuyangithokozisa ukubana inhlanganiso ye-European Union njalo lenhlanganiso ye-African Union kulo mnyaka behlangana njengama-continents bakubone kuqakathekile ukubana owe-summit yabo ikhangele mayelana ngabantu abatsha ukuthi how do they invest ebantwini abatsha.
Abasakhulayo baqhubeka bencindezelwa eZimbabwe lapho omunye wemihlangano yokudinga imibono yabo umiswe ngamapholisa eMathebeleland North eMguza. Umqoqi womhlangano lo omisiweyo unkosikazi Abigail Mubambi uthi kubenzima kodwa bagcine bezohlangana lobulawayo ukuze imibono yabo layo ihlanganiswe leyabanye.
Kulusizi ukuthi emathebeleleni north umhlangano wawumele emathebeleleni north ewebubi wasuka wablokwa ngamapolisa ngesizathu abangasidolanga ngijola namhlanje bathe bona hayi siya blocka sizaphela sidinge isizathu.
Abasakhulayo beZimbabwe bathe kunzima ukuphila ezweni ngoba amathuba akhona aphiwa abasekela ibandla elibusayo kuphela okwenza iningi labo lisalele emuva. Umhlangano lo wandulela lo ozaqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Investing in Youth eAbidjan kwele Ivory Coast ngeviki ezayo lapho abasakhulayo abakhangelele ukuhlanganisa imibono bejonge ukuyisa emhlanganweni omkhulu olesihloko esithi Africa Union, European Union, Youth Black Initiative wenkokheli zamazwe ase-Africa le-European Union. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Ukulwisana phakathi kwamacele ebandla leZANU-PF amabili abalisayo le-Team Lacoste lele-G40 sokufike emthethwandaba. Umsekeli kaMongameli uMnumzana Emerson Mnangagwa yena obikwa ekhokela icele le-Team Lacoste umangalele umphathintambo wezemfundo yaphezulu uMnumzana Jonathan Moyo esithi ungcolise igama lakhe ngokutshela amalunga eZANU-PF Politburo ukuthi wabamba owake waba intatheli zindaba ngamandla uMnumzana Godfrey Majonga ukuthi ayeqe ngefastela ngo-1987 ngemva kokuba emthole elentombi yakhe kwesinye istezi ku-second floor eHarare. Ngenxa yalokho uMajonga ubikwa walimala lanamhla lokhu uhamba nge-wheelchair kutsho uMoyo yena okucele elilwisanale likaMnangagwa ele-G40. Kodwa emaphepheni awakhweze emthethwandaba ngolwesine uMnangagwa ukulandule lokhu njalo uthe uMoyo kumele amhlawule izigidi ezintathu zamadola i-$3 million ngoba engcolise igama lakhe emphakathini. Ngakolunye uhlangothi uMoyo ubhekane njalo lecala ake walibotshelwa elokuchaphaza imali yeZimdev. Kodwa umsekeli kaMongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko yena okucele linye loMoyo usole ikomishini ebona ngokulwisana lobuhuquluzi iZimbabwe Anti-Corruption Commission ngokubophisa uMoyo esithi isetshenziswa izitha zakhe kuZANU-PF. Ekhuluma ngempela viki uMphoko usole njalo ikomishini le esithi laye iyamcwayisisa ngendaba ze-corruption. Wengeze wathi kumele ikomishini le idilizwe. Sixhume umqondisi wenhlanganiso yamagqwetha iAbameli uMnumzana Tinei Mukwewa.
Asazi ukuthi ubaba uMgabe ngangenela yini endabeni le ngoba iZimbabwe Anti-Corruption Commission ngeyinye yama-commission afawundwe yisekelo sombuso okumele ukuthi ibe le-independence. But independence yabo kusho ukuthi abamelanga batshelwe ngumuntu onjengomongameli ukuthi basebenze njani kumbe omunye osebenzela uhulumende. Kodwa ama-statements esiyabona esekhitshwe yisiphathamandla esikhulu esingubaba uMphoko lapho ethi iZimbabwe Anti-Corruption Commission kumele i-reconstitute uthola okungani iziphathamandla zikahulumende ziyabe zizama ukuthi zi-influence ukuthi i-anti-corruption isebenza njani by issuing threats okuthi i-anti-corruption iguqule.
Umphoko ukuvezile ukuthi laye uyacutshungulwa iZimbabwe Anti-Corruption Commission. Singabona na laye edonselwa emthethwandaba njengobaba uMoyo.
Ukule nto ethiwa yi-presidential immunity. I-presidential immunity uthola ukuthi ama-presidents kumbe abantu abaphezulu abangeke babizwe ngumthethwandaba kumbe babanjwe belamacala ngesikhathi lapho besehofisini unless u-president engaremove that immunity.
Umnumzana Jonathan Moyo setonselwe njalo emthethwandaba ngumnumzana Emerson Mnangagwa esithi wangcolisa igama lakhe kudaba lukamajonga. Ubona izala nkomoni kulolu daba?
Unfortunately, angeke ngakomenti ukuthi i-court iza kubona njani. But engikubonayo ukuthi isizwe saseZimbabwe sesithathwa sidlaliswa amatope lama-court esetshenziswa ukudlala amatope kumbe iimpi zabo zezanu-PF.
Umnumzana Tinei Mukwewa ngumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu i-Abameli.
Isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza umbuso okhululekileyo eTajamu kasesijikile umnumzana Promise Mkhwananzi usechiye isikhundla sakhe kancane esithi usamele ageze igama lakhe kudaba lokuchaphaza imali yalinhlanganiso aletheswayo. Kulesi zalani seZimbabwe unkosikazi Fadziso Doyce Jenner ohlala ngapha kweMelika obikwa enguye kade ephathisa linhlanganiso ngoncedo lwemali othi imali ibichaphazwa. Umkhwananzi ubeqale wathi ubethandana loJenner yena olandule lokho esithi ngamanga kaMkhwananzi kodwa wathi umkhwananzi yena wathi usesuka esikhundleni okwesikhatshana ukuze azigeze kuqala. Lokhu kwenzakala ngesikhathi linhlanganiso iphakathi kohlelo lokutshengisela isola ukusilela kwemali lokungamiki kuhle komnotho welizwe. Inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu lezikhuthaza umbuso okhululekileyo zihlezi zisetheswa icala lokuchaphaza imali evela kwabaziphathisayo. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I think so with this sometimes we are allegations and allow with inhlanganiso ezilwela amalungelo abantu lazo zisuke ziphatha imali eziyisebenzise ngendlela engayisiyo. So kujayele ukuba khona mhlawumbe kusenziwa ngumumo welizwe kumbe kusenziwayo buhwaba babantu kwesinye isikhathi ukuthi bangabona imali basuke bayisebenzise ngezinye indlela kungayisizo lezo ndlela abatshele khona amadona kumbe laba abancedisayo ukuthi bazayisebenzisa ngaso. Ludubo olukhona siyakwazi inhlanganiso ukuthi isikhathi ziyavala ngenxa yokuthi abantu sebedla imali.
Kodwa nxa sikhangele wona umumo okhona elizweni kahle kahle kuyini okungenziwa ukuze abantu bengagcine besebenzisa imali bechaphaza imali ngesikhathi lesi khona belwisana lo mbuso okhululekile?
I think kumele kube nokuzimisela ukuthi abantu bangathi bazimisele ukuthi belwele amalungelo obuntu kube khonoko. Kumele abantu njalo bengabi yizihwaba ngoba I think kwesinye isikhathi sisuka yena le izane esiyisayo sisuka siyihawukele njalo ukuthi abantu bezane bahamba imoto ezinkulu balezindlu ezinkulu lathi besezama ukuthi sikompite labo ukuthi lami ngibonakala ngihamba i-Mercedes Benz kumbe inkalakati emoto lamaviri ayi-6 lami ngikhanya ngihamba imoto ejhabula iviri emuva lami kukhanya ngihlala endlini enkulu. So the more abantu bezama ukulwisa izanu the more befana nalezanu. Okuyinto I think abantu abamele bekunanzelele ukuthi i-system le eyobugwelegwele lobuhwaba eyalethwa izanu singena la ebantwini especially ama-inhlanganiso lezi ezingane zilwela amalungelo oluntu. So abantu kungamele bezinika amakhoda bebone ukuthi nxa besincedisa abantu la ngempela bayancedisa imali banceda abantu imali abayitholayo iyagcina ifikile ebantwini bona labo abathe izafika kibo.
Alo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazo ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
UZulu weMelika usosizini namuhla kulandela ukufa kwabantu abangamachumi phose ayisithupha abadutshulwe ngomunye owesilisa omhlophe edolobheni leLas Vegas eNevada ebusuku izolo. Abantu laba bebesegigini lomhlabeleli weCountry uJason Aldean. Amapolisa athi emini namhla ebesebale izidumbu ezingamachumi amahlano lasishiyagalombili. Njalo kulabantu abalimeleyo abedlula amakhulu amahlanu i-500. athi njalo inani labafi lilakho ukuqansa. Asenelisanga ukuzwa ukuthi zikhona na izizalwane zeZimbabwe ezingaba zifele kulesi sehlakalo kumbe zilimele. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump wethule amazwi enduduzo waphinda njalo wasola kakhulu isehlakalo lesi. Umbulali lo ogama lakhe nguSteven Paddock utholakale efile ehoteleni adubule abantu laba ekiyo. Lokhu ngokwakuqala ukuthi kufe abantu abaningi kangaka kusehlakalo sinye esokudutshulwa kwabantu eMelika i-mass shooting ngesiNgisi. Ukudutshulwa kwabantu mahlayana kuyinsakavukela eMelika ngoba kulula kakhulu ukuthenga umbhobho. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo ongumgcini sihlalo njalo we-MDCT.
Into ebuhlungu kakhulu le evelele isigaba seLas Vegas, imithandazo yethu isezihlobeni zalabo abalahlekelwe ngama-family members labangane babo ngendlela ebuhlungu kakhulu. Uyazi abantu bebezijabulele bekukhonsethi and then uthole ukuthi umuntu ovele ulwenhlupho zakhe ekhanda ezimenze wathola kufanele ukubana maye belengqondo yokuthi azibulale, kungangcono afele abanye abantu. Konke lokhu nje kulida to i-conversation ebikhona nje la esikhathini esiningi uKhongolose sihlule ukuthi icazulule indaba ye-gun control, ngoba kukhona abantu ngempela okungafuzanga babe layo ilayisensi yokuthi baphathe umbhobho, ngoba imibhobho le sesiyibone ibulala abantu aba-innocent abaningi kakhulu. And esikhathini esiningi umbulali usuka laye athatha impilo yakhe ukukhombisa ukubana umuntu ovele ele problem engqondweni owenza into efana naleyo. So hayi, into ebuhlungu kakhulu umnumzana ayenzakeleyo le eLas Vegas.
Ngokubona kwakho, singabona yini ama-Republicans lama-Democrats ebuya ndawonye ebambisana elungisisa imithetho ephathelane lokuthengwa kwemibhobho?
Into ekhona yikuthi kukhona lento ku-constitution ye-United States abathi i-amendment, i-second amendment, ethi yona abantu balelungelo lokuthwala imibhobho noma nje ukuthi babe le mibhobho emizini yabo. Okukhona ukuthi Obama esase ngu-president wazama sibili kakhulu ukuthi athi masikhangeliseseni indlela okulayisenswa ngayo abantu abanikezwe isivumo sokuthi bathwale imibhobho, ngoba kulabanye ezingaphelelanga kahle emakhanda ko abantu abalama-criminal record okumele vele bengavunyelwa ukuthi bathwale imibhobho. Ama-Republican uthole ukuthi ibhesi yabo abaningi bakhona yilabo abantu vele abajwayele ukuthi vele bala imibhobho emizini yabo, and yibona abaresista kakhulu besebenzisa yona i-second amendment ukubana babe levulungelo lokuthi bathwale imibhobho. Kodwa sesibone esikhathini esiningi imibhobho le isetshenziswa ukubulaleni abantu aba-innocent.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Singakangena esigabeni esilandelayo, wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa akwele Kenya abikwayethele abantu ngentuthu ehitshayo i-tear gas esikolweni salelo lizwe iNairobi kanye lasedolobheni leKisumu. Abantu laba bebetshengisela befuna iziphathamandla ezibona ngokhetho zixotshe umsebenzi ngokuphazamisa ukhetho lukamongameli olusanda kwenziwa lamhlanje.
Undoda ogwaze wabulala abesifazane ababili edolobheni leMarseille kwele France ngesonto ubikwa eke wabotshwa ngolwesihlanu, kodwa wakhululwa sokuswelakale ubufakazi becala akade eletheswa. Uthe esekhululwe kulapho avuke ubhova wagwaza abesifazane labo esilindweni sezitimela andibana adutshulwe ngamapholisa.
izakhamizi zeBrunaberg seziveze ukudana okukhulu ngenxa yokusilela kwemithi, igazi kanye lemitshina eqakathekileyo esibhedlela seBrunaberg. Kubika unompumelelo Moyo.
Inengi lezibhedlela emaphandleni eZimbabwe zibhekane lokusilela kwemithi, odokotela njalo lemitshina eminengi eqakathekileyo ayikho, kuthi eminye seyafa. Omongikazi labodokotela bayasilela njalo lezigulane zihamba imango emide. IBrunaberg isezansi emaNdebeleni esigabeni seMangwe, layo ihlaselwe izindubo ezifanayo, osekuchiye ilungelo labantu lezempilakahle elikhona njalo kusisekelo sombuso esitsha lephuliwe kungendaba zamuntu, njalo lomphathi ntambo wezempilakahle uthule ngalolu daba. Unkosikazi Jerita Dube uthe isibhedlela sabo sesisidala njalo akulalutho abalutholayo lo manje odokotela bekhona.
Okwakuqala silesibhedlela iBrunaberg esibhedlela esidala ekade kuyisona abantu bonke bethembele kuso, kodwa kathesi akusela lutho oluncedayo. Imithi kayikho esibhedlela, amadokotela wona akhona kodwa imithi kayikho esibhedlela.
Ethi bahlawuliswa amadola amahlanu kodwa abaphiwa lutho, njalo inengi labantu abasaluboni usizo lokuya kuso.
I-drip iyathengwa, igazi liyathengwa, sometimes ulithenga uliswele ngemali futhi eziphezulu ukuthi abantu aba-afford ukubhadala lezo mali.
Unkosikazi Phathekile Moyo uthe kuba nzima basuka esanzuki besiyadinga odokotela eBrunaberg, njalo balodubo ngoba inengi lezisebenzi esibhedlela abazwa ulimi abalukhulumayo. Ethi isikhathi esinengi bayazithengela amaphilisi njalo bahamba amakhilomitha adlula ichumi.
Amaphilisi asiyathenga, akula madokotela, lemitshina akulo kuhlola abantu. Abantu zakuthi abaya kobulawayo sebehambe kobulawayo uncedo lwakhona kalukho, njalo kuyahlupha laphana esibhedlela uMetrol asuwa wangaphi wasesiNdebeleni.
Evumelana lonkosikazi Moyo, uOpha Sibanda uthe impilo isiligugu kulezi insuku ngoba abantu sebebulawa yimikhuhlane eyelaphekayo ngoba bayabe beswele imithi lokwelatshwa kahle esibhedlela.
Umuntu uyagula afe ngomkhuhlanyana njengatsho lutho engelakhe esibhedlela afanele ayithole. Umuntu ungafika esibhedlela laphana awulamali, abantu bekhaya phela kabalamali vele, abasebenzi, akulamali. Ufika esibhedlela uyagula, ugulela ukufa, kawukhangelwa, thwalethi imali phambili. Ukubhalisa nje ibizo lakho ukuthi ungene esibhedlela ubhalisa ngemali. Usungenile laphana ukuthi ukhangelwe, ukhangelwa ngemali. Everything oyisebenzisa khona pha bakuprescribela nje kuphela, wena uhamba usiyathenga.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Thomas Sithole uthi lokhu kutshengisa ukuwa komnotho welizwe kanye lokuswelakala kwemali elizweni, kodwa akuphathi kahle isizwe uma kukhangelwa uhambo lukamongameli esiya eUnga kuviki edlule, kukanti ezibhedlela akulamithi lemitshina eqakathekileyo.
Lokhu kutshengisa ukuthi umekonomi impela usebunzimeni, isimo esesikiso yiso senesana esika-2008. Kodwa futhi kubuye kusidanise ukuthi ngesikhathi ilizwe limeka kanzima kangaka, sibonile uhulumende echaphaza imali enikeza umongameli karakatha yezigidi zezigidi zemali ihamba limuli labangani bakhe besiya eNew York kusamithi ye-United Nations besikhayela ukuthi ngabe imali leyo yethenge imithi lengekho esibhedlela.
IZimbabwe iphakathi kobunzima bokusilela kwemali yakwamanye amazwe eyiyo engathenga imithi kwamanye amazwe ngoba ilizwe alisaziphekeli imithi. Umongameli engagula uya kwamanye amazwe ukuyadinga usizo, kuthi inengi labantu alisafinyeleli ukuthola impila kahle kuzibhedlela ezisezweni. Ngimele iStudio 7 iseBrunaberg, ngingunompumelelo Moyo.
Uhulumende wethusela ukuthi uzabopha kumbe ajeze wonke umuntu ozafunyanwa eloba amazwi athi ngathuthuzela ukuthi uZulu amhlamukele loba ukubangela ingxabangxoza enkundleni zokuzilibazisa ezebulenjini ezifana leFacebook, iTwitter lezinye. Uhulumende akephuli umthetho na noma ilungelo loluntu. Tiyani indlebe lizizwele esizalethulela khona kusasa.
Izizalwane zeZimbabwe zithi kumele amabandla akumanyano we-MDC Alliance aqhubeke ephakathi kwawo, hatshi lokho sekusenziwa ngamanye amalunga ebandla le-PDP asesithi kawazange avume ukuthi kungenwe kumanyano lo. Ake sizwe imbono kamnumzana Fortune Mlalazi webandla le-PDP elo mnumzana Ephraim Magujwa beqoxa lo Gibbs Dube.
Esikufunayo ukuthi kakubizwe i-People's Convention ezahlala wonke umuntu abe khona, idale elise and transparent elizakhangela izinhlupho esilazo lokuthi coalition yethu esifunayo i-coalition ibani, igama le-coalition lizabe liyini, uhulumende uzabunjwa kanjani, ngoba uqhakathekileyo ukuthi lingayengana lithi liyenza i-alliance khathesi iyehluleke ukuthi yenze uhulumende, liyabe lingenzanga lutho. Njalo lama-issues afuna ukuadreswa yiwaphi? Into esingayifuneki ukuthi wena Dube uma ungavumelani lalokho okukhulunywa yi-MDC Alliance bese ubizwa ukuthi uyiribheli, uliNdebele, ungumthwakazi, uyilokhu lalokhu ubizwe ngamagama, yikho esikwalayo khonoko. Sithi akusoze kwenzakala i-coalition. I-coalition must unite the people, not divide the people. Le i-alliance ekathwangira isibuye yafedha yadivide abantu.
Ye bamba khonapho-ke sibone sesilobaba u-Ephraim ecingweni lapha.
Ngibona kudalwa ngabantu abafuna ukuba baphathe nje bebe semandleni noma bebe sephalamende behlale ezikhundleni. Akukho ebantwini phansi. Abantu bongwathathanda ukubheka mhlawumbe uma ukhuluma ngento efana ne-alliance, yinto abayifunayo ngoba bafuna into enomphumela ozasisiza uZulu, hayi into ezosiza indlazana labantu kumbe ezosiza umuntu othile nefamily yakhe. So ungabheka abantu abakhuluma lezo zinto ukuthi i-alliance idala ukuhlukana ngabantu ababhekele izikhundla zabo, ngabantu abafuna ukuvikela izikhundla zabo, ababhekelanga nje ukuthi ilizwe liphambili.
Ngokujongana khonokho
ngikusho ngoba ungathiwabheka kulindlazana labantu elinye elithi kuqale nje i-alliance baqala ukuba nokuxokozela okuthile phakathi.
Leyo ke imbono kamnumzana Ephraim Magujwa, lo mnumzana Fortune Mlalazi webandla le-PDP bebexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today oluphuma ku-VOA Ndebele Facebook.
Livuke upova iqembu le-Highlanders labhuqa ele-Chickenini ngesonto kumdlalo we-Castlelager Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders lize lanqoba ngemva kwesikhathi eside liqhuba nzima kusigaba se-Castle Premier Soccer League lapho libhaxabula ele-Chickenini ngefokanyanga esonto. Limpumela ibingalindelwanga ngabalandeli bomdlalo wenguqu abaningi, njalo umqeqeshi waleli qembu i-Roll Agby uthi kuyisifiso sakhe ukuba isikhathi sokuhlala bekhala ezimathonsi sibe sesedlule.
I hope this game what we win today is the bad luck is off of our team.
Ngilethemba ngokunqoba kwethu sihleze esula umnyama. Ngibatshelile abafana namhla ukuthi asenelise ukunqoba noma yipi inkezo. Ngibatshele ukuthi sokumele omunye nomunye ezidlalele ngoba umnyaka usiyaphela, ama contracts ayaphela. Ngakho sokuzamele bezidle bedlale kuhle, omunye nomunye ezidlalele ukubana benelise njalo ukuthi benikwe elinye ithuba lokudlalela i-Highlanders ngomnyaka olandelayo.
Iqembu le-Highlanders likhuphuke lahlala endaweni yeshiyagalombili lile miklomelo engamashumi amathathu lesikhombisa, kuthi ukunqotshwa kwele-Chickenini kutsho ukuba selitshiwe ngemiklomelo emihlanu liqembu elihlezi phezu kwengalane le-Dynamos. Iqembu le-Dynamos lile miklomelo engamashumi amahlanu lesithupha, njalo linqobe le-Harare City nge-2-1 ngesonto. Endaweni yesibili kuleqembu leNgezi Platinum elile miklomelo engamashumi amahlanu lantathu okulinani eliphethwe liqembu le-FC Platinum. Ngaphansi kwengalane ikhuba liyala lokhu litshona kuqembu leBantu Rovers, lona elinqotshwe nge-3-1 ngeleshapani mine ngesonto. Kodwa njengoba kusasele imidlalo eyisikhombisa oba imidlalo iyefika emaphethelweni, lalo libalelwa kumaqembu alakho okusinda ekugunyulweni. Amaqembu ahlezi emsileni wengalane ngemva kwemidlalo yeviki lamajumi amabili lesikhombisa, ngabalisa elecholocho, elewange kanye leleshapani mine.
Siyabonga Joseph Njanji, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu. Igama uChris Gande lelali
lo ntungamili Nkomo, salani ku Studio 7 Live Talk lapho isikhangela khona ukulwisana okukuzana PF.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.